soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zeninga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe senyama kuye nesobho washemu lesinjalo.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumba cambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa ye-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo we-VAT oyisilinganiso sokulitshumi lanhlanu 15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama esifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe uMnumzana Comfort Mujegezi.
Kutekse government kwafakwa 15% and kukhanya ama-mid-suppliers, ama-producers like i-Texas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i-15% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidula okunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwe 15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
I-KG inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi like the basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi siwakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayafuna ukuthi bathenge kade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile, but ngenxa ye-15% esifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelile laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babe-afforda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe senyama kuye nesobho washeye emuli njalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu the average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana ndijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabane, so i-competition yenkukhu i-high izenza ukuthi lakho ezitolo kwakulakho ukuthi balokhethisa ngesinye isikhathi i-price yenkukhu. Unlike i-price yedish ukuthi afuna abantu bathi hathi sahlala inkomo every week sithengisa inyama. Inyama yedish itholakala kumabutha and i-competition yakhona ikwazi law. So ngaso kuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo abalaleli sizakhuluma labo. Ama-consumers but ama-suppliers lesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila lathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitu ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe but khathesi ngenxa ye-globalization, ngenxa yama-online shopping, ngenxa ye-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a labo i-high competition from our neighbors, from our neighboring countries, sile Zambia, sile Mozambique, sile Botswana, sile South Africa, amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe. And ne-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-Botswana, sokulula ukuthi bayenze i-grocery e-Mozambique. So thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally, sebekhompitha even labanye baphandle.
Hello ke ngumnumzana Comfort Mutsekeza isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi i-Consumer Council of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu ngethemu i-$5 kusiya kumajumi amabili $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa amakhulu amane i-$400 okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe loSanda Kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta umnumzana Akuneni Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumba cambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona esikolo. Kodwa bese sikhangela ilevel yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe, ikakhulu kusiya imali eziholwa yizisebenzi. Imajority engama-civil servants angababali. Iholo abalirholayo alibayenzi baphumelele kulebelelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala esiwazwa kumamaketi kakhulu kuma-boarding schools. So i-fees iya kuma-500-600 abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools kwamanye baya kuma-1,000-something. Yimali enkulu kakhulu, yimali ephezu komholo kambalisi, yimali ephezu komholo ka-general civil servants ngokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zithatha ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumarket, kube ngangani le miholo yezisebenzi kakhulu ama-sebenzi ababalisi naye iyakhuphuka ihambe kuma-PGL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona.
Manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi amatitshala sizwabehlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu. Manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi?
Yeah, ngiyabonga umbuzo. Esikukhangelele kakhulu iqinisweni ye imali incane kakhulu sigalisa udawa lolo lwamiholo sasikhangele ukuthi ababalisi baye ku-540 kodwa njengezimta izibabe teachers association lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research okungangokuthi kathesi nxa sikhangele umholo umele uwe urenda 800 to 1000 USD. Sikhuluma nge real market value, asikhulumi ngento yokucabangela nje kumbe ukukhuluma ufika. Sikhuluma the Department of Research ethi every month iyangena ku market ikhangela i bread basket ikhangele ama prices intengo ezikhona ku market. Ibi sisithu ukuthi ka thethi sesingathi ngomholo. Okwesibili, ngemva kokwethulwa kwe-budget umthuli uprofessor umthuli sikhitha mfundo umthuli besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona nohulumende e-NGNC bathi untech batsho ukuthi i-budget le abayibekayo ispecially ngakhale kwezemholo isikhangelele okunganani ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elitho ukuthi what are our demands the 800 to 1000 engitshiyo engayibetha ekuqaliseni. So lakathe sesike sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqeda sibize emhlanganeni sisele phansi njengezinto asabe sikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi kuyini okuza kibo ku-2024 eqalisa njenge-increment abayikhangeleleyo. Akukenzakali khonokho asikabiswa for NGNC, but we hope that izabizwa masinyazanyana but uncheck the budget particularly kukhangelane nemiholo esiyikhangelele ngo-2024.
Hello ke ngumnumzana akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eyezimta. Kolunye udaba, inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Bait Bridge lapho abaxutsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu lekhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Bait Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Bait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye-Zimbabwean Community in South Africa umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni we-border ku-side le South Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bo bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo. Yeah.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes. Lokho bakuthathela kuDonald Trump abambona enqoba ekhethweni lweMelika eqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amaningi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma-election awe-local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya ekhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemisebenzi eSouth Africa kuyanda kanti ngele poverty iyanda emalokitshini yikho ke bazama ukuthi basebenzise lokho kubonakale kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty umbubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandla libusayo le-ANC.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolu?
Thina okwethu esikutshoyo ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Kasicabangela ukuthi kulo muntu namuhla ongabe lokhu ebuya engena emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo kodwa kuyingozi ukungena emfuleni, umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwe kakhulu, abantu abangomama nxa behamba egangeni, abanye babethola abantwana kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina esikutshoyo ukuthi abantu abathatha ama-passport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board ukuyavala lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe yi-South African Police Service le-Department of Home Affairs ngoba yibo okumele ba-patrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lati siyabonga. Loke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Asiyalicela abantu beza nokubhefa akelizame ukusihlonipha madoda bogawulela kojoseph chum ebomalaki inkomo linetilizwe eliright akelizame ukusihlonipha madoda yekelani ukutshotsha inkomo zethu, yekelani ukutshotsha inkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, akelizame ukuhlonipha. Noba lo mnangagalo elinikeza igunya ukuthi litshontshe kodwa kuzaliphelela ngelinye ilanga, kuzaliphelela. Ayikho eyandiza emoyeni ingahlali phansi, kuzaliphelela madoda. Zamani ukuthi lihloniphise zabantu, litshontshile libuleli lizwe kodwa stili loko lisaqhubeka lisayenza ububi, libulala abantu. Kati lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwenzenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagrupu obusela benkomo all-over, abantu bonke bayakhala ngani? Nabantu bezanokuphiza umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile lingamakhehla alisela amazinyo, manje lisatshontshelani? And ipolitics kaliyazi phela lina likhontrolwa izisu, lilambile linabadlulu. That's why lithwela iy'nkomo zethu. So vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lifile, ilizwe umnangavu libuleli, ilizwe zanupf libuleli. Lina lithi ilizwe liraiti ngoba litshontsha iy'nkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Kona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi zabantu kuze kube nini? Lizobulala abantu kuze kube nini? Ilizwe lifile libonile nadiya. akula intsho kodwa lina litshotsha sokuzonke litshotshela abantu everyday libulala abantu sokuzonke
into yesiven yepi yepi new year yepi yepi nikama ngubanele ndlovu ngihlala ebhinga ethinongi ngithanda ukulibingelela lonke abestudio seven sesingenile eminyakeni omuthi yepi ngithanda ukubingelela nabazali bami khona lethinongi ubaba umagamula nomama umaphosi ngisithi yepi new year wonke yepi yepi new year sesingenile ku-2024
ye sibingelele emsakazweni kastudio seven sibingelele ye hayi sithi lingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bastudio seven hayi thina sizingenele kathi eminyakeni omutsha sithi liyibambe injalo lisethulela indaba ezingathathi hlangothi ezestudio seven ye hayi indaba yegooground le yindaba ehlupha kakhulu but masikhangela thina abanye sibone ngani uhulumende lo khona akazimiselanga ukulungisa lolu daba lwegooground mayezathi ulungi into kodwa evalele intatha zindaba phandle angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalwa intatha zindaba phandle ngoba uhulumende wayiganga lapho ebulala abantu bengelacala khathesi lapho sifuna ukwenza same story sengisana wasenza igooground ukuthi uzavalela intatha zindaba phandle kukhulwe izinduna zakhe sezihamba ziyemreportela kuye kona ngala hayi ayisebenzi njalo thina sibe intatha zindaba kazivunyelwe zizothapha into yonke eyenzakalayo ye njalo abantu bemadebedna umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish ngasakudinga lokho sesifuna ukuthi imathebheleni sizibuze thina singabantu basemathebheleni ngoba sichathile ukubuswa ngomnanga wakho lokubusa umhlobo one kulokubhoda khona ngale harare hayi sisikhathile thina sabantu basemathebheleni siyabonga
sanibona studio seven sanibona studio seven mthokazi omuhle bantu beze lakithi mathebelele ndinonke ngithi sanibonani ngiyalithanda nonke ekhuluma nomehlweni sesouth africa la yinzalo yasezimbabwe uyazi ngiyajabula uma ngabe kuvuka izapho isima ngenyawo imela mandebele kunini sicindezela lento bayishaya indiva okwenza bengafuni imedia lapho omnangako iy'ndula lezo lazo ezivumela ziphutha amanyala angako abesiphethe omshana abantu esibathembile abantu esifika kibo amacala bevuma ukubraibha amanyala le abayenzayo yabona uma kuvuka izapho ngithi halala siyayisapota kunini sicindezela kwenzakalani kasihleli ngalizanophefu asizondi izanophefu sizonda lo mbuso onguyo usukhona abantu abawuphetheyo izanophefu ngisapota umhlaba isapota imali ingasapota umhlaba unkomo wathi ufuna umhlaba unkomo uthe eshona washo wathi izwe lelo liyobuswa zinyoni ema ngabe sihambe yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindezela ngiyabonga sithethwe seven bingelela abangani bami bonke engikhule lapho esigabeni sakhe itent obe ukuthi sanibona nabazali bami ukuthi sanibona niyaphila iphile unkulunkulu aligcine enyakeni omusha amen
molweni kustudio seven mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli ngithi 2024 ezalisekileyo amathamsanqa ninonke ndithenkosi ndiphilile mna khondo ndibulela ukungena kule umsasazo ndithenkosi enomusa mayinigcine ngokusethulela indaba ezimandi kanje enkosi obulisayo nguzolisani phungani etranskai
ngiyalibingelela lonke basakazi bestudio seven mina ngingumuntu osuke ebhinga ngiyathi hayi siyakala lapho ebhinga sagitshela u-mt wethu mt wabantu u-mt wethu u-pd sibanda umphi wabantu so siyakala izanupf ayisenzeli kuhle siyakala ngapha bazali
salibonani kustudio seven linjani basakazi labalaleli msakazi ngicelani linikele ngikhuzelela umndoda lo ukuthi angujoseph bokuthi angujoseph chuma bokuthi angubani lo gawula wakhe uthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza kungabi le ntuduko kata akutsho msakazi i-MDC vele yangena nini ayiqala ngokungena ngo 2000 ungabheka ukuthi since 1980s ma kuyithatha independence up to 2000 how many years aso 20 years akuzange kwabe le ntuduko emathebheleleni since izimbabwe yathola independence so akumbuzela ugawula ukuthi asiwe izanu ama-MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa alo muntu lo kusiya ngama luba alesam interview aluba lekhiyana laye yabona
salibonani ngiyabingelela kustudio seven linjani basakazi labalaleli sesingene eminyakeni omutsha siyabonga unkulunkulu abantu bezimbabwe siyahlupheka okumangalisayo angazi ukuthi singenza njani kodwa-ke hhayi abantu bezane singabalaleli libayekeleni banjalo ngoba bona bayasutha bayadla bayasutha so thina ithe sihluphekayo ngapha emathekeleleni nje sihlele nzima asisakwazi lokuthi singenzani asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise ngoba konke lokhu kuzaphela lokhu uNkulunkulu uza kuqeda one days one day ngiyabonga sihlobo zami
iblesi Studio 7 njani basakazi abahle themba lingenela 2024 siyabonga kakhulu yayibuhlungu kakhulu le ndaba especially yama-passport ama-passport kuyathi 150 ma usufika ngayo sekuthi 190 into engiyibona isenzeka laphana ukuthi asihlonitshe thina abantu besindebele ngoba khonapho abantu abade 190 ngamashona ngeke uzikuthola umndebele abashona kunawo benza kanjani abasithindezeka laphana esindebeleni bese ngizibuza ebantu abanjawo malakhi besindebeleni abayibona futhi abasicindezela kakhulu babhizi bathi ezimbadwe kunomsebenzi angazi ukuthi umsebenzi oshiwo ngumalakhi okusebenza abantu ababo or kusebenza obani asazi esindebeleni laphana sihlonishwa laphana sihlonishwa mpela amashona azenzela angeke ukuthi ma ufika lapha kuthi 150 after that bese uthi 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha inangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha ezimbabwe abasihloniphi namandebele angazi ukuthi basibona kabanjani one basibulala saqedwa yiyo naleyo futhi izanu p f namanje lokho bebhizi behamba nge-aparatet yabo yale abayenzayo
sanibonani kwe-studio 7 sanibonani kwe-studio 7 okhuluma ku-big bood bebo enkayi kwesikhoboko kanti mina ngizwe ujoseph chuma ephikisa ubaba unkomo ukuthi emandebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotela ibandla eliphikisayo iphonga lantithu bese ngibuza ukuthi kathi njengoba kwezinye iy'ndawo vele especially kithi enkaya u-MP wethu wezanpf usithembiswe nyoni kodwa lamanje akula mgwaqo osuka kobulawayo usuyenkaya akula zibhedlela akula zikolo akula mabriji akula so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo ezimbabwe kuyini mina ndidinga ngiswele nxa ubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi bandla wese labo abalapho kule bandla elibusayo khona emandebeleni why kungalantuthuka intuthuka isiba khona emashoneni kuphela angitsho ukuthi ngiyabandlula kodwa sengikhuluma ngokuthi why intuthuko ingancane elizweni kubangwa yikwini lokho kumbe ngasiphendula lapho
Studio 7 ngabe ninjani kodwa kuzindawo zonke sithi nyaka omusha nonke thelevisheni unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba Studio 7 cela ningitshelele ugawule nojoseph chuma abayekele lo mkhuba wabo ukukhuluma into abangaziyo ma besidla imali yezanu abadla imali yezanu bengazixhasazi singamandebele bezenzanga nithiwa bona abangcono kungangithiwa bayazi bona besenza into ezirongo cela nibatshele ukuthi bengazosixhaphazi singumthwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho izanu yamosha bona bathi izanu iright abahambe udla imali yezanu bodwa bengazosixhaphazi ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu lina ke balaleli bethu elisithumele imlayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
umnumzana Anthony Blinken umphathintambo wohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza la mazwe aphisa ukukhululeka ukuba lentuthuko njalo lokuvikela uzulu sonke isikhathi uBlinken wethule amazwi la enhlanganweni aweze lentathelo ezindaba okugqiba umnyaka ka-2023 wathi okokuqala ele Melika lizaqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine elilwisana lele Russia uthe ibutho le-Russia limadolonzima njalo umnotho welizwe leli uyabhidlika uthe umanyano we-NATO osungenwe ngele-Finland uqinesaka kukhangelelwe ukuba ele-Sweden lalo lizangena kumanyano lo osoleminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 okunye njalo uBlinken wathi ele Melika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele-China lizibambe esidukwini okwesithathu uBlinken uthe ele Melika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda ozulu elizweni leli lakwamanye amazwe uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo amakhampani amakhulu lamancane kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze-artificial intelligence ukuthathwa kwezidakamizwa ukuvimba orhulumente abephula ilungelo loluntu lokunye mayelana lempi ephakathi kwele-israyeli le-hamas uBlinken wathi bazancedisa ele-israyeli ukuba kungaziyenzakali njalo owayehlela ilizwe leli mhla 7 mfumfu ngomnyaka ka-2023 uthe bazancedisa ele Israel ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas. Uthe ele Melika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqwela phambili.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende wele Melika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo eza kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.